Ngibona ngani mina indaye nesizizelelisa ukuthola imali ethe xaxa ngendlela yokuthi ngendaba yokuthi phela amazwe amaningi aphesheya akhala ngokuthi wona afuna ukuthi eZimbabwe utholakale ukhetho njalo le constitution eqondileyo ezaphuma emphakathini. Ngakho ngibona ngani iZimbabwe nqabe laba abantu abasebenzayo abakwazi ukwenza as international relations bakhona ukuthola imali ethe xaxa kumbe yonke imali abayicelileyo. Ngibona ngani ukhetho elizwe laseZimbabwe luvele lona luzabiza imali enkulu ngoba ziningi phela izinto ezingekho ezingamanga kuhle ezifanele zilungisiswe. Kodwa ngibona ngani laba iqula leli lithunyelwa United Nations lizathola ukuthi hayi isikhathi esifakiweyo ukuthi kulungiselelwe lelo khetho olwe referendum kaseneli. Ngakho bangagcina behluleni khonapha ekuthini izinto lezi ezinengangaka zingenziwa ngemva kwesikhathi esito kungakanani.
Amankampani wona singabona senelisa yini ukungena la ukufaka imali ezaphathisa kukhetho kanye la kureferendum?
Ngibona ngani mina kuzahlupha kakhulu ukuthi bathi amankampani angangenela ekupheni uhulumende imali yokhetho le-referendum ngaliphi. Amankampani azimele wodwa ajayele ukuthi akhulumisane labantu ababephatheke sibathi ngama-candidates abaphatheka kwezokhetho ancedise bona abantu labo ngoba kuzabe kulokukhulumisana ngokuthi siza kwenza imithetho ethize. Kakuvamanga kwezombusazwe ukuthi isizwe kumbe ilizwe likhangelele emakampanini azimele wodwa ukuthi ancedise ekulungiseni imithetho kumbe ukuthi ilizwe ligcwalisise imithetho leyi elifanele ligcwalisise.